Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 9 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Intatheli zindaba ephatheke kumkhankaso wokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe uHopewell Chingono. Uphiwe umvuzo we-International Anti-Corruption Excellence Award kanye labanye abaqhuba umsebenzi ofanayo emazweni abo abayisikhombisa. Sokutholakale isidumbu seshumi lanhlanu emfuleni uDukeskay kwele South Africa lapho kufele khona amakholwa agoqela isizalwane seZimbabwe ngesikhathi zibhabhathiswa. Ayaqala amakota finals emidlalo ye-FIFA World Cup kwele Qatar. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intatheli zindaba ekhankasela ukuqedwa kwenkohlakalo eZimbabwe uHopewell Chingono uphiwe umvuzo we-International Anti-Corruption Excellence Award kanye labanye abaqhuba imikhankaso efanayo emazweni abo abayisikhombisa izolo eDoha kwele Qatar. Lo mvuzo wasungulwa isiphathamandla seQatar uSheikh Tamim bin Hamad Al-Thani njalo usebenza ebambisane le-United Nations. Abanye abaphiwe lo mvuzo loChingono bagoqela uSophe Williams Elegbe owakwele Bilitane, uErnesto Savona owe-Italy kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zamazwe achiyeneyo. UChingono uthi uphiwe lumvuzo ngoba esebenza nzima ukuchaya imisebenzi yenkohlakalo enziwa ikakhulu iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Iziphathamandla ze-United Nations bezikhona kulumkhosi kanye lomongameli weRwanda uMnumzana Paul Kagame. UChingono labanye bakhe baphiwe inkezo kanye lemali. Abahlengi bakwele South Africa bathi sebethole isidumbu sechumi lanhlanu 15 emfuleni uDukeskay eJohannesburg lapho okufele khona abakhonzi abagoqela abeZimbabwe ngomgqibelo ngesikhathi bebhabhathiswa ngomprofeti wabo ovela laye eZimbabwe obikwa edingwa ngamapholisa. Kubika uThuso Khumalo.
Langamanzi eliwa emfuleni uYaskey lapho okuphelele khona abakhonzi abalitshumi nesithupha abebebhabhathizwa. Lo mfula udabula phakathi kwamalokishi abalisa iRosebank, iSandton, iBrandon ne-Alexandra. Omunye wabebengxenye yequlaleli ebelibhabhathizwa uMnumzana Dumisani Leya osinde kulingozi ukuthi iqula labantu abafika amatshumi amane leli bekungabantu nje abebezodinga usizo olushiyeneyo. Umprofeti weZimbabwe uKind Kube owaziwa ngabalandeli bakhe ngokuthi uMvundla.
Ngomgqibelo sisuke enkonzweni ekade siyibambele eLinksfield entabeni. Seza lapha ngoba bekulabanye akade bephunyelwe isiporofiti sokuthi kufanele bayodlula bengenise emanzini. Sananzelela ukuthi kuthi ukuthi umfula uyangenisa ngaphezulu le uqala khona. Washo umfundisi ukuthi abantu abaphume emanzini. Manje besinabanye abangathi basase bancane njalo kade beqala ukuthi kuthe bayingena emanzini. Balela ngoba ibe kade bese kufineni ngangapha okuphunywa khona. Bama isikhathi kwaze kwaba amanzi akhuphuka abaphezwe kwenyawo eduzane namadolo.
UMnumzana Leya uchaza ukuthi kwenzekeni ngesikhathi abakhonzi laba bethathwa ngumfula.
Kwase kubuya ke ugatsha olubuye lamanzi. Yilolu fike lwachaya abantu bawela emanzini. bangena ngalapha emfuleni bahamba namanzi omunye owele emanzini ngudadewethu ongelamali kodwa uthe efika ngaphambili waba nenhlanhla ngoba bekulabantu beJohane Masowe yibo abamkhiphileyo bebesenza okwabo nabo ngale ngaphansi komfula kodwa ngeshwa-ke abanye abalandeleyo kugoqela lo mfundisi abazange bebe nenhlanhla leyo umfundisi uze wayabambelela isihlahla ngaphambili nomunye umama laye ubambelela isihlahla ngaphambili omunye usisi abamthole ebambelele isihlahla ngaphambili bamelele abosizo oluphuthumayo waze washona bemkhangela
lesi senzo sesilethe enkulu intukuthelo kwele South Africa abanye besithi kudala bexwayisa ngemisebenzi yabaprofethi abadabuka kwamanye amazwe isizalwane seZimbabwe umnumzana Gaya Majahana ngomunye wabasola umfundisi
nguye odonsele abantu emfuleni angazange alandele ama-safety procedures sizoba inhlekisa ke ebantwini bedudula uma kunje abantu sekumele beme ukusontela emahlathini ngoba lokhu kufaka impilo zabo engozini
kodwa ke elizwini elethulwe umprofeti uMvundla ehlelweni lokuxhumana olwe WhatsApp uchaza kabanzi ukuthi lesi sehlakalo senzeke njani
akuzange kube nezulu elanethayo bazalwane akuzange sithole umfula ugcwele unamanzi safika sathola nje umfula ufana nensukwini kwakunabanye vele sesibathole vele labo befaka abantu emanzini thina sithe sifika sisima nje ebaleni singakakhuleki nokukhuleka kwavele kwawa amanzi ngapha langapha kithi esifaka phakathi kwaza nenkalakatha esihlahle sakuya sesizophusha abazane sibakuwisela kwakunamanzi amaningi khona ahlaza amanzi ngobuningi angakhontrolekiyo vele angakhontrolekileyo anzange ngikubone lokhwana empilweni yami bazalwane
isikhulume senkampani yosizo lwesiphangiphangi i-emergency services unkosazana Xolile Khumalo uthi phakathi kwabathethwe ngumfula womgqibelo isidumbu sosane olenyanga ezintathu yiso esingakatholakali
namhlanje i-team yethu ye-search and rescue iqale eLeoko prison which esesunning hill base behla njalo ngomfula baqala ku-sand river baqhubeka njalo baya lapho u-sand river uhlangana khona no-yaske river baqhubeka njalo behla baya Grace Point Church. Okwamanje i-team yethu ibingakatholi mzimba, ibingakatholi lutho kodwa bayaqhubeka nophenyo lwabo.
Kusenjalo inhlanganiso zezenkolo sezikhuthaza abafundisi ukuthi bachane lomkhuba wokubhabhatizela abantu endaweni ezingaphephanga ezingaba ingozi. Amapolisa wona athi aphakathi kokudinga umprofeti Mvundla ukuze aphendule imibuzo thize alesehlakalo. Melesto 7 ngisemfuleni uyaskei eSandton eJohannesburg kwele South Africa ngingutuso khumalo
Izakhamizi zebulili ma East ePlumtree sezisole kakhulu abebandla lezanu PF laba kahulumende zisithi bazichaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGampu yona evulwe ngokusemthethweni izolo ngumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga khona kuyizo izakhamizi ezakha ikliniki zincediswa ngabantwana bendawo abasebenza kwamanye amazwe kanye lelizwe lakwe leGermany uChiwenga ubekhatshwe ngumeli webulili ma-East edalele ephalamende njalo engumphathi ntambo kahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu sixoxele umgcini sihlalo webandla le-TCC emathebeleleni South umnumzana Solani Njemnyama Moyo
iklinika leyo yakhiwa i-community ncedisana le-diaspora saba loncedo kakhulu sagcina sithole idona from i-German yibo abasincedisa kakhulu ikliniki zehama lemtshina konke last month bafikile bazeyihanda over ama-German then bayehanda kubaba induna yethu chief Kambo yayimele sivulwa azange savulwa ngoba u-MP ubaba uNdlovu wayengekho wayese-Egypt bele sebenza babehambe la ngawo so saba le solo thina ukuthi kungani kumele kumelelwe uminister we-tourism i-committee iyahlala phansi yabumba amaqembu abo ngokusebenzisana abasebenzisa ngayo ngendlela ababesebenza ngayo ngoba sasisebenza siya ke clinic ale sathola ukudla ama donation ngo different bantu kwaba lenkomo ezimbili ezihlatshiweyo sibe nesimanga ovuka ekuseni sesibona sokubuya amabhasi sofaka amatende eprimary yakogamu sesimanga lasifona bonke abantu babuya ebhasini ngababuya kuma different places kuma district amanye kodwa osimazi le sithole ukuthi bonke bagqoke iregalia yezami kodwa iclinic yakhiwa icommunity abantu behlangene wasukuma wakhuluma unqobizitha Ndlovu okusimazikele unqobizitha ukhulume kakhulu edela ngesilungu abantu izalukazi lamakhehla akulanto ade beyizwa wasekhuluma ukuthi sephakami uvice president uthi wenga esukuma laye akula lo interpreter akula lo toliko otolikela abantu bakithi abangaziyo isishona abantu bakithi abaningi bazi isikhala bayazi isindebele wakhuluma isishona waze waqeda abantu abazwanga lutho kliniki sivuliwe sebesiyakudla bathola kusela nyama inyama iqedwe ngamasotsha iqedwe ngabantu ababuya khatshana izakamizi zecommunity abayibo abayakiklinika abayibo kade bethi namhlanje balelanga lokujabula kabatholanga lutho sithengase sibabuza batsho ukuthi hayi thina qiniso lihle akulalesikuzwileyo siyazisola ukuthi kade vele sizedingane abantu bahambe bekhubekile kusebhuku kabadlanga ama-business people abadlanga kube yimvoqovoqo nje esihlanganisa abantu bezano sebetshaya amatoyitoyi pasinaningi pasi lobani engingakucela nje abantu bakithi ukuthi kabakujwayele bona kumele belungise ngoba kula muntu ozakulungisela ukuze babe lokuhlonishwa phakathi sebhuku lezinduna zethu laba abayiqiniso abayizinduna zeqiniso labo sebhuku beqiniso ama-election azayo nxa sokuvotwa abantu bekhipha udubo so abantu bakithi abajabulanga abantu bakogambo abantu bemajinge abantu besinotes abantu bentoni abantu begoba amavillage lawo yiwo amavillage angaphansi kwesibhedlela leso bayakhile basebenzile abantwana bankulunkulu into abayenzele ezana balangani even isibi lamaye amamemba ezana bebesisho ukuthi lokhu asikaze sikubone lokhu
umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-TRCC eMathebeleland South. Sehlulekile ukukhuluma lomeli webulili ma-East edale lephalamende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Ezinye inhlanganiso zamakholwa esiKristu zithi azivumelani lekhomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana. IZimbabwe Gender Commission iyona ethi ifuna amabandla ezokholo alawulwe ngohulumende ngenxa yokwanda kwamacala okudlwengulwa kwabantwana emasontweni. Zithi ukulawulwa nguhulumende akutsho akukho kusisekelo sombuso welizwe i-constitution. Inhlanganiso lezi zithi umthetho kumele uqinise isandla kulabo abamasonto akhuthaza ukwendiswa kwabantwana kanye labadlwenguli athi ukuthi kuthwaliswe bonke abakhonzi gadalala. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Akudingeki ukuthi uhulumende alawule amabandla ukwenzela ukuthi asebenze eminye imisebenzi yabo. Into edingakalayo ukuthi imithetho ekhona eZimbabwe, imithetho eyabe ibekwe isekelo sombuso, imithetho evele ikhona esetshenzwa ngamapholisa elizweni lakithi. Akudingakali ukuthi ngumuntu vele church kumbe umuntu ngumuntu nje kazani. Into yokuthi umuntu eyendise umntwana engaphansi kwemithetho engavunyelwayo kumele kube yindaba eba yi-criminal case yokuthi umuntu angabotshelwa yona. Ngakho-ke ukusebenza amabandla asebenza izinto eziningi-ningi ezehlukeneyo, yikho uhulumende engawalawuli ewayekele ukuba enze imisebenzi yawo eyehlukeneyo lokhu ngokukodwa kuphela. Ngakho-ke lokhu kulula ngenxa yokuthi kuvele kulemthetho ebopha umuntu oyabe senza ukuganga okunjengalokho. Ayisonto kokuthi engathi sesingathi ibandla lonke selingaqalisa ukuthi ikhulumende sefuna ukubona ukuthi lisebenza njani ngenxa yendaba eyenziwa ngabantu ababe senza ukuganga. Ngakho lokhu nje umuntu yake ganga akudingakali ukuthi kimithimbe umuntu wechurch ungayegangile khonapho kabuthe njengomuntu oyenza ukuganga oyabe elele lomntwana osesemncane kumbe mpisa umntwana osesemncane ekhiphe umntwana esesikolo abavothi lekusetshenzwe ngaleyo ndlela. Akudingakali ukuthi mbuvele echurch kumbe uvela ngaphi. Ngakho-ke ukusebenza kwamabandla yikho uhulumende ngathi isikhathi sonke lesi uyekele amabandla enza umsebenzi wawo engalawulwa nguhulumende ngenxa yokuthi amabandla enza izinto eziningi. Yibo abalezikolo, yibo abalezibhedlela, yibo abakhangela ukuthi ngamasonto kumbe ngemgqibelo babe sebenza impilo zabantu. Thina singaphansi komthetho siyawulandela njengamabandla. Lalabo amabandla abanye amachurch abengakwenzi lokhu isikhathi esiningi uzafumana ukuthi abaningi babo abakho nakwizinhlanganiso ezisebenza la mabandla wonke. Ngakho-ke amabandla ayakwanisa ukuzikhangela nokuzilawula wona wodwa, kanti ngomunye umuntu ukuthi azafake imithetho ukuthi asebenze kuhle.
Kodwa kuyehlula khonokho Sibanda, ngoba nanko amanye amabandla akhona kulo mntwana lo owabhubhayo ebeletha owayeleminyaka elithumi lanhlanu efihliwe khona ngale ndaweni yabo engcwele eManicaland kulomnyaka odluleyo. Akula muntu wabotshwayo.
Udubona ukhona nje ukuthi abantu laba abamabandla njengokukhuluma ukuthi amabandla lenhlanganiso ezehlukeneyo lawa amanye amabandla esathi ama-African Independent Churches balabo uDasiza inhlanganiso ezibakhangelayo esebenza nabo kulabanye aba-under i-EFZ labanye abanda i-Council of Churches lamakatolika and iZimbabwe Council i-Catholic Bishops Conference. Ngakho nxa kulo dubo ngalawo mabandla yakhona ngale udubo lwesibili elikhona ukuthi abepolitika bayakhathesi ngezikhathi zokukhampeyina basebenza lawo nalawo amabandla okhuluma ngawo. Ngakho kuba nzima I think ukuthi sometimes amapolisa abophe abantu. Ngakho abantu be-gender commission abayekhuluma la mapolitika ama-politicians avele esebenza labantu bona lawo ukuthi kathi isebenza labo njani abantu besenza ukugaka konke khonokho. Abathiya amabandla asebenzela kuhle belanda amabandla wona lawo abazele besebenza lawo ayiwayenza izinto zonezo.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso emela amasonto esiKristu achiyeneyo iZimbabwe Christian Alliance. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ezinye izikolo sezihlele inhlawulo yama-school fees zisebenzisa isilinganiso sedola lemelika esomkambo wensitha okuyinto uhulumende athi akumelanga yenziwe. I-Chronicle ivika ngekliniki yakogampu ePlumtree eyakhwe izakhamizi evulwe ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga izolo. Inkundla yezimlive yona ithi sokuqhamuke ingxabangxoza phakathi kwenkokheli yebhanga le-Tetrad Investment Bank okubangele ukuthi wabephethe isikhundla sikamgcini sihlalo webhodi yaleli bhanga umnumzana Apoline Ndorukwigira achiye umsebenzi buthumuthumu. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani basabazi bakwa-TTCV ngalinjani lonke nje. Hayi lo ncubo okhulumayo wesigabeni sempani. Eyi, sinokudana okukhulu ngamalunga e-Triple C lathethe imali le ku-government. Kodwa esikwaziyo ukuzenzakala. Nanxabe bebuka abanye bethi ku-right, abanye bethi ku-wrong, abanye bethi ku-right. Kodwa esikwaziyo ukuthi abantu babahlale belindile ukukhetha amanye amalunga amatsha. Laba bantu vele lanxambe babengazi mbe babekwazi sebejoyinile ibandla le-ZANU-PF. Ende kodwa futhi babekwazi ukuthi abanikazi abantu babo lephathi yabo kayifuni ngoba nanku bayithatha bazithulela. Into ezenzakalayo ukuthi iZanu sesibonile into yayo yonke eyenzayo abantu bangasola kayiphumeleli ngoba kuyabe kungabantu babo abeZanu ababetshontshile leyo nto. Lapha imali le ingasibhadalwa kuthiwa sesikhathi sekubhadala sesifikile amalunga ezanu asoze ebhadale laba bantu abasoze bevume ukuthathelwa kumbe izinkomo zabo kumbe iproperty yabo okusalayo ukuthi bazajoyina iZANU PF ukuze bengathathelwa izinto zabo.
Salibonani kustudio 7 labasakazi, ngithi ngibeke nami amagama athize mayelana lepolitiki yakithi yaseZimbabwe. Kuningi impela engibona uhamba nxele lapho, ikakhulukazi kuma-opposition parties. Ayagxekana, kuyathethiswana, kukhulumiswana kahle. Engicabanga ukuthi ngikubona nje kungenamsebenzi. Into edingakalayo ikuthi kuhlonitshwane nje, ngoba ngizwa ney'ngane ey'ncane sezidelela abantu abadala. Into efunekayo ukuthi mangabe wena usola elinye ibandla ungathukani emsakazweni. Wangcono ulithuke ekhoneni lapho ungeke uzuzwakale khona uzwe umhlaba wonke, ngoba manje lokhu yikho kwenza ukuthi iZimbabwe le ipolitiki yakhona singabonakali njengabantu abahlelekileyo emakhanda. Into edingakalayo ukuthi abantu bebambane, kuvotwe, kukhitshwe iqembu elibusa elililona elenza abantu behlupheke ngale ndlela esihlupheka ngayo. Akusizi ngalutho ukuthi uzogqeke i-opposition like uyathukwana uzumuntu esekhuluma ngokuthi imali engaka uyitholanga wena wethole. Lokho anakutsho lutho loka.
Salibonani, salibonani, salibonani. Alibingelela olibingelelayo iseBotswana. Sibongile. Mina ngibona zakhuluma ngephezu kwakhonokho okwekugrawundi. Ngimncane sibili yetini, kodwa hhayi into eyenzakalayo kubuhlungu, ngoba kunje lathi salahlekelwa. Kunje sikhule ogogo esingakazi, sikhule okhulu singakazi. Kuzo kuthiwa ukhulu wakho bamgqekela lapha, ugogo wakho wabambulalela lapha. So khona kuyana kunje lathi kakusijabulisi, kakusichelesisi. Ngoba kunje sikhule singalaba singela zihlobo zethu. Kungasi intando kaNkulunkulu, kuyintando yomuntu. So ukuthi khonokho ukuthi bona bethi kuzokhunyiswana umlotha, kukhunyiswana umlotha ngasizathobani, ngadlela bani, ngoba kunje akekho umuntu ongabisela omunye umuntu. Akekho ongabisela umuntu, umuntu kabhadaleki. Why mabefuna ukuthi bona kukhulunyiswane bebisele bonabo abantu? Ma kuwukuthi abantu sebebhadalwa ngafa umuntu kwanisa ukuthi umvuse, kabavuse izihlobo zethu ezahamba ngentando yabo. Sizibone lapha, yikho ukuze kukhulunyiswane, kuxolelwane, ngoba kunje kubuhlungu ukuthi ukhule ungela mzali ebulawe ngomunye umuntu. Kuhle ukuthi kunje ngithi kanilabazali, uNkulunkulu kungiyoba bizayo ngesikhathi sakhe, hathi ukuthi umuntu ebulala egqibele abanye abantu bephila ezithule zwi umuntu egqitshelwa ephila. Umuntu ayebuya namhlanje athi kakukhulunyiswane, kukhulunyiswane nani khona?
Siyaphila, linjani kwangabe kustudio 7 bonke abasakazi beka studio 7? Ngiyalibingelela ngegama lenkosi, ngithi amen khona ngapho. Hayi, inkosi libusise. Hayi, ngabonga, ngiyabonga, ngiyabonga inyuzela ngipha zona. Angani lingahlala lokho limphosela nje izinews khona, ngiyakuzwa kwenzakalayo ezimu lapha, ngoba hheyi izimu radio kutshela okunye okungahambelani lalokho okukhulunywa istudio 7. Hayi, ngabonga baka studio 7, ngiyabonga kakhulu ukuze sihlale siqaphe indlebe sizokwenzakalayo ukuthi kuhamba njani. Ngalibi ngibulisa kwangapha e-America, ingane inkosi ngalibusisa, liphile ngegama likaJesu, amen.
Salibonani, salibonani, salibonani balandeli labalaleli kustudio 7, labalandeli labalaleli kustudio 7. Mina igama lami ngomuzi uPhonankomo, ngiphuma ngasekhaya lipani. Baba okhuluma MRP, MRP ungazi wayisola into yokuqala. Yokuqala endawo unika yona ungayisoli. Yona vula amehlo khanye, livula indlebe, ukhayele lapho ukhayele khona, ukhayele ubuchopho, uvule ubuchopho ubone ukuthi kwenzakalani. MRP ayinabungani neZANU PF, ayinabungani lamabandla aphikisanayo. Umuntu okhokhela MRP umuntu owazi sithi sonke seZANU, usazi sonke eyaphi khona tukhona, ongeke wabuya lesithothi sakho futhi ufundile umba wafundanga yena kakudingi. Yena imbono yakho ifakela phana, mina ngesingamvela kula lithondiso lalo. Alright, kakhulu baba, ubuye kuhle ngoba vele iZANU isikhathi esiningi imibhesedi kumavoti ngabantu besiNdebele emarapi ngiyayithayela izandla ngiyithayela intombi yes yehlukanisa into eningi kakhulu elizweni ngoba kathesi abanye abantu sebekwanisa ukufaka ama-voice abanye abantu sebekwanisa ukubona imibono eminingi yiyo
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawo emlaleli uyanelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ezivela kwamanye amazwe, iVoice of America ibika ngomdlali webasketball weMelika uBrittney Griner okhululwe etyele kwele Russia izolo ngemva kokuvalelwa phose okomnyaka. I-AFP yona ithi kubhubhe abantu abalitshumi 10 ekade besebenza lebutho lakwele Burkina Faso ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki abedlulise amalawulo. Kwezemidlalo, ama-quarterfinals emidlalo ye-FIFA World Cup ayaqala njalo namuhla ngemva kokuhlaba ikhefu okwensuku ezimbili ezedluleyo. INetherlands izadibana le-Argentina kuthi Croatia inqikilane le-Brazil. Kusasa khona England izabhuqana le-France kuthi iPortugal iqwaqwazane le-Morocco. Okuyilolodwa ilizwe laseAfrika eselisele kulimidlalo. Sixoxa lentathelo yezemidlalo uJafet Ngwele Dube.
Hayi, Morocco isijabulisile njengabantu beAfrika nje lathi ukuthi ifew stage lesi sithokozile kakhulu. Kodwa siyabona iPortugal indlela edlale ngayo yabhidliza yachaize i-6 nje ku-round of 16 labo. Siyazibuza nje kathi ukuthi heyi yinto engayehlula iMorocco iPortugal sidlale Morocco. Hayi hayi, indlela edlale ngayo ayisithokozisa ngoba iMorocco layo ngani ingatshaywa ngendlela yona leyana. Hayi, iPortugal ikhanya nganiqinile. Ikhanya nganiqinile kodwa iMorocco balesibindi I think basitshengisile nje ukuthi they can do anything. Hayi, bengayenza anything nje, hayi bengenza nje loba yini. So ngithi iPortugal ingawina kodwa hayi iMorocco angeke ngiyivalele phandle. Layo ingatshaya England neFrance. Hayi, iFrance ngiyibona inqoba laphana. England sijayibukela nje lama-stars abaningi ngoba iprelie yesiyaziyo ye sijayibukela kodwa hayi ngembonayo iFrance idlulela phambili. England nje ingazama ukuvala kodwa siyazi ukuvala kwabayo. Ingabaletha imatakayo, hayi England angiyibone siba phambili. I think France iyeqhubekela kona.
I-Croatia yona idlala le-Brazil kuthi i-Netherlands izanqikilana le-Argentina. Ubona izala nkomoni lapho?
Mbona lapha i-Brazil le-Croatia, hayi ngibona i-Brazil idlula. Ngambona ukuthi ngama hayi ngasenzela izimanga i-Croatia kodwa hayi ngibona i-Brazil idlula. Hayi, I think Brazil is much stronger than Croatia in the way they've played since the tournament qala. Hayi, Brazil long foot wedlula Croatia. I think yenza. Then Netherlands le Argentina lapha yikho lapho kunzima khona ngoba amaqembu amabili abedlala. Angeke ukuthi kulelinye lingcono kulelinye kodwa hayi I think uMessi uzavuka at this stage. It's a critical stage for him ngoba iyaphela i-World Cup. I'm sure this is his last World Cup and ungadlula le chance akasayibambi futhi. Uyayifuna I'm sure he'll try by all means ukuthi azame ukuthi avuse abantu abafana bakhe laba badlala labo ukuthi bamphakamise la bangene kufinali njalo bayithathe ingezo. Angazi kodwa hhayi, ngibona i-Argentina ngani nganqo.
uJafet Ngwele Dube intathelizindaba yezemidlalo bexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Kwanele Mthwakazi likhombo lezikhona ezakusihlwa ngo-half past 7. Mina lani Kwanele okwaliviki sizadibana njalo ngomvulo ozayo olivalelisayo nguntungamilinkomo onkololokwana wamatukanduna.